sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyaxolisa abasakazi, ngisuke ngaphazamiseka kakhulu. Lo mnumzana uChamisa mangabe ethule naye wathi lo nyaka kuzoba unyaka wempumelelo kubo bonke abantu baselizweni baseZimbabwe. Lokho singakuthakazelela kakhulu ukuthi ngoba naye ube nalo izwi lokuthi abantu bazophumelela. Ngoba kuyisimanga ukuthi uzotholisana ukuthi igama linye uzobethi kunontsinyo elizweni. Kodwa upresident ugibela njalo indiza uyaphuma uyelizwe uyamazweni uyale nale koze kube nini kati angasho ukuthi into le iqondane nami ngedwa manje ngicela lixolo kumbe ngicela lingenzeleni 1 2 3 abantu beku understand. Siyahlala sikhale njalo elizweni imigwaqo ifile vele akula lutho esingalutho kakhulula abantu akanikeza abantu konke okudingwa ngabantu kumbe acele abantu bamsize ngezinkulumo bambonise ukuthi lapha yenza kanje kuzoba ngcono mangabe kuthi kwehlula ngoba lokho wonke unyaka zonke yonke unyaka sitshelwa into engekho sitshelwe ngezimali izimali lezo asiziboni uzobuloku gijima ngaleyo mali kusasa uthole sokukhuphukile isinkwa usithole sesikhuphukile impuphu uyithole sikhuphukile uthi chukela ke into elula ke ezalukazi nabomkhulu uthole ingathengeki manje kuzohlala sithunyayezwa into engekhoyo koze kube nini abantu baduduzeke. Isicelo sami ke sokugcina mina ngundaba Dlamini. Esami isicelo sokugcina ngicela nje bakhulule abantu bemathebhelelendi babanikeze indlela enhle kwenzela ukuthi izulu line kabayekele abantu bemathebhelelendi bahambe bayekhalela abantu bebhalagwe laba baphoselwa khona lapha nebhalagwe bayebuthana benze umthandazo izulu lizona.
Sadibonani basakazi beStudio 7, mina ngubhanda moyo kondolwani ewulilima West Plant. Ngiyalizwa sibili liyakhuluma ngezombusazwe. Yazi umbusazwe lo uzima kakhulu ngoba ilizwe leli lalwelwa kodwa ke lamanje lisalwelwa. So ngangokuthi khona iphuthe lilapha yizanu ukuthi ihlangane lezaphu. Akukhululwe khonapho okwesibili iground lezi zinto lezi ziyabulalelizwe anthili nje kuze kulungiswe leyo ndaba ayikho into ezelunga ngoba izanu angeke ize inike iMDC ilizwe ngendlela engibona ngakhona. So kathesi sekusifa labantwana bangazi lutho abazalwa yi-generation entsha izikolo kazivulwa abantwana imfundo iphansi konke nje kumotshakele kodwa inkinga nje lokhu sibhoda indaba ekhona indaba iphakathi kwezaphu lezanu legugurawunde kuphele nje kona lokho uzabona abantu bekhuluma angeke la iMDC njengoba isiyala ukungena kuPollard ohlala kunjalo kufika amavoti barike kube ngumsindo kuhlale nje kunjalo siphile nje kanjalo impilo esizayiphila siloku sibhoda indaba yezaphu lezanu. Ngiyabonga basakazi, siyabonga ngohlelo lwenu.
Ngizama ukuthumela imessage leyo ngoba ngizamile ukuthi ngingibhale. Iproblem yami isekuthini ekhezi kule problem yokuthi amagetsi ahamba kade singabona sokule 3 months engekho. But amagetsi nxa ekhona iwasebenzisa ukuthi enze ukuthi impompi zakhona zisebenze. So for 3 months amagetsi engekho abantu abalamanzi. Abantu badubeka bahamba besiya kukhezi boraneni ezikhatshana. Kodwa into ezwisa ubuhlungu abantu abalandabala lokhu bahamba ngabantu bemakhabi lebajwayele. But into yobuhlungu yangikhona ukuthi abantu bekhanseli lokhu bebuya bezothatha amamitha empompini ezingasebenziyo befosele abantu ukuthi bathele bethelele amanzi angekho. Ayisibo msozini bona lobo asikho udlela abantu izimali zabo. Ngabethi bazama ukuthi babuze babe thusela bathi anga ufuna ukuyekela ungayekela kodwa uzabona ukusiba nesikwere. Manje uzayekela uthini nxa kuyukuthi ukuyekela kwakho kuzakwenza ukuthi uye nesikwere. Hayi into yangibona mina ngizwa ngikhathaza kakhulu. So hayi angazi ngiyazama ukuthi licingisise indaba yangikhona naleyo. Inxele ngakukhuluma labanye abantu abavelela ngikhona ngale mangweni wekhesi inxele ngalitshela lapho ukuthi uhamba njani. Yikho lokho engithe kuphela ngikukhulume ngoba mina kuyangihlupha. Njengami mina. Abantu nxa ekhaya ke kula bantu badala bangasebenziyo wena mina engiyabenzebenza mina ngabe ngibabhadalela ibe ngibhadala amanzi angekho badubeka bahamba begebha besiyakugagatshana khonale izulu lingathonta bakhongozela amanzi ezulu kodwa kube sekuthiwa khona iyanxa iphela kule mitha ethi bhadala angikuboni ukuthi into yangikhona i-right yona le ake licingisise ngabonga nxa lingayikhangela lidiscuss thank you bye.